Okwenza kungabi lesivumelwano lapha between ama Republicans lama Democrats indaba yemali, and indaba yemali iyo nje evele idefine Republican lokuthi Democrat umeleni. Siyakwazi ukuthi intungamili ama Democrats abantu abathanda ukunceda abantu, they focus more on social issues. So iko befuna imali eningi le, I think khona apho kubo 3 trillion. And ama Republicans ayisibo labantu abafuna ukuspenda nje imali especially kuma social issues, ukuthi uthi esiphomba unike obani izimali mahara njani njani, uyabona abakufuni khonokho. Ama Republicans afuna ukuthi ziyaqamuka impi kuyakhala somewhere. Ah, lapho ngiyakutshela uyabona ama Republicans ekhipha i 10 trillion. Uyabona a good example owenzeke leso samlesi ukuthi khangela ngesikhathi umongameli Obama laphana wayevusa ukuthi sasihlala sisizwa nge-ISIS. Wathi engena umongameli uTrump umRepublican wabethulula imbhobho yonke, tshela ama-generals ukuthi karabhani kakhulu okuyi-ISIS. So lapha nje okwenza ukuthi indaba le ihluphe kakhulu indaba yokuthi khona ama Republicans lama Democrats amelene, ngoba ama Republicans ayala phela a few months ago ukuthi khona ku release esibili imali enale ngama Democrats ababeyifuna 3 trillion. So kathesi ama Republicans bona afuna ukuthi kuphume kuphela 1.5 trillion leyo, but andiyabona imali endutshwana as far as ama Democrats are concerned, and njalo bengavuma ama elections are just in a few weeks lapha, 3 weeks. So into ezenza umongameli uTrump look very good and they don't want that.
Ukwehluleka ukuvumelana phakathi kwama Republicans lama Democrats lokhu ukuchoni ebantwini abadinga usizo la kumabhizimusi akhangelele kuhulumende.
Ukwehlukana kwama Democrats lama Republicans political konoko sokugcina ku affecta kakhulu izizalo neze America kakhulu zenezezi affectwe coronavirus, abantu abakhitshe emsebenzini balewa off about 4-5 months now, and siyakwazi ukuthi ongama 1200 lokhana lokhu abantu bakugcina khona le kumbe abo March April. So abantu bajombile sibili, and abantu banida uncedo kakhulu mnumzana Nkomo. Ipolitics kulapho eyilahla khona ukuthi khona abantu bayabambelana izikhwili bona bezidlele ezindlini zabo, kodwa kugcine ku-affecta abantu bona ba izizalwane ezingelamali. Akwehlukananga kakhulu lesikubona kithi eZimbabwe, between iZanu PF laboChamisa laba. UChamisa anti yabona ukuthi lokho edonsela eceleni kafuna ukuthi angene kuPollard, umnakagwa bathi ngena kuPollard sikhulumisane sizame ukuthi ilizwe liye ngapi liye phambili, yena uChamisa kafuni. So abantu abaye basebenjani asebehlupheka ngobani? AmaZimbabweans uyabona, poor people. Ipolitics kulapho elahla khona ukuthi lina liyabe lizifutele ezindlini zenu, liyabo mongameli wona ungupresident bani, wona ungupresident bani, but abantu onje wathi lapha emakhaya ezindlini bezidubekela, yiproblem kuphela Nkomo.